Abantu wabaningi emazwe nomhlaba ogoqela eZimbabwe baselibe bambawa ngaphansi bebona imfanekiso yamavidiyo yokudutshulwa kukaTrump. UThabani Moyo uthi okwenzeka eMelika izwe lokuyisibonelo sokuthi udlame lwenzakala loba kungaphi komhlaba.
Okwenzakale ngayo kusitshengisa okuningi. Kusitshengisa ukuthi every time we are blamed as Africa ukuthi mbena nganasicabangi. But now we have seen it happening in America whereby uTrump has been attacked on stage. And it's actually amazing ukuthi kuhlala kupointwa yithi ukuthi khangelanti benzani badlala njengamadlwana, but this is what they are also doing.
Osakhulayo uMagolide uthi okwehlele uTrump ungabe kubangelwe ukuthi uzondwa ngabantu abaningi ngenkulumo zakhe ezehlukanisa lokuxabanisa abantu.
Lokho okwenzakale kuTrump kuyisibonelo esikhulu kakhulu okutshengisela ukuthi abantu abamthathi ngabe uyahletshiye ngoba uphose wafa.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga le-Central Committee kubandla elibusayo le-ZANU-PF uthi akula mbuso wentando kaZulu opheleleyo emazweni wonke omhlaba okugoqela naseMelika.
Oku kuhle kwafaka mgceke ukuthi idemokrasi yabo yidemokrasi abafuna ukuyifosa emazweni e-Afrika. Idemokrasi yona bona bodwa abangenelisiyo ukuyenza. Basuke uze nxa umongameli ehamba le-security yakhe, umongameli wanoma yiliphi ilizwe lase-Afrika bathi hayi i-exaggerated. Kanti-ke izindlela zokuzama ukuthi inkokheli zibe exposed. Sikuboneleke uTrump bezihambela le-security yakhe lula. Nankuphose wabulawa.
Isikhulumeli sebandla le-Citizen Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi udutshulwa kukaTrump ibandla lakhe liyakusola kakhulu.
Lokhu siyakuchothoza kakhulu, akusiphathanga kahle njengelizwe, akusiphathanga kahle njengebandla. Thina sithi nxa kulo khetho, kungaba seZimbabwe, kungaba se-America, kungaba ngaphi, kufuze lenziwe ngokuthula, kungela muntu owethusela omunye, kungela muntu obambela omunye umbhobho, okuyinto evamileyo kakhulu kwele Zimbabwe. Lapha ke ukwethuselana okuyiqala uhlala kukhona ngenxa kulokhetho okwenza ukuthi ukhetho leZimbabwe olwenziwayo lungavunyelwana, lungaphumi kuhle.
Uhulumende weZimbabwe uswele kakhulu isehlakalo leso. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe nguye okhulume emele uhulumende esithi elemelika kalifunde kwele Zimbabwe.
Singatarisirwe pasipano kuti kana paine nyaya dzakadai dzematongerwo enyika kuonekwa paane violence. Takaita maelections edu akanaka, hapana mhirizho ngakaitika, hapana akapfurwa, hapana akaurayiwa. Ndozvatinongokurudzira muno munyika medu.
Ndosikhangelela ukuti nxa kusiba lokhetho kungabi lodlame. Thina ukhetho lwethu lwahamba kuhle kungela msindo, akulo owadutshulwayo, akulo owabulawayo. Yikho esikukhuthazayo elizweni lethu.
Ohlaziya ezombuzazo womnumzana Engelston Sokhulu uthi ungaba lezi zathu ezininge ezenze uTrump bamdubula.
Kungenzeka ukuthi indaba le ngeyaphakathi, umnumzana Donald Trump edinga ukuthi athole into okuthiwa yi-public sympathy, uzwelo ukuthi azwelwe ngabantu ukuze athole la kuthiwa ngama-political points kuludlakela olukhona olwenziwa ngabantu abangafuniyo ama-policies kumbe izimiso ezimelwe ngumnumzana uDonald Trump. Kwenziwe uphenyo kucace ukuthi kuhambe njani, yinto embi kakhulu.
Ukujutshulwa kukaTrump asosehlakalo sakuqala kunkokheli zelizwe kumbe labo abafuna ukuncintisa kukhetho lweMelika. Ngomnyaka ka-1865 wayengumongameli welizwe umnumzana Abraham Lincoln loJohn Wilkes Booth bajutshulwa eWashington. Umnumzana James Garfield waba umkhokheli wesibili kubulawa ngo-1881. Ngo-1901 uWilliam McKinley wayengumongameli welizwe wabulawa ibingelela abantu eBuffalo eNew York. Umnumzana John F. Kennedy wabulawa ngo-1963. Kwazothi umnumzana Robert F. Kennedy wabulawa ngo-1968 eCalifornia. Ezinye iinkokheli zaphepha ekufeni zifuna ukubulawa umnumzana Ronald Reagan, uGeorge C. Wallace wayekhankasela ukusekelwa kukhetho kunye loGeorge W. Bush. UTrump uthwalele esibhedlela lapho ubikwa kungabanga lomonakalo omkhulu wahle waphunyiswa. Uthe esephunyisiwe esibhedlela uhle wabika ukuthi uyabe khona emhlanganweni omkhulu webandla lakhe lama-Republicans owe-convention oqala kusasa eMilwaukee esigabeni seWisconsin. Abaphenyi be-FBI bathe olesandla sesehlakalo leso nguThomas Mady Crooks oneminyaka engama-20 njalo elilunga lama-Republicans engumhlali wase-Bethel Park esabelweni se-Pennsylvania. Ubika dutshulwa ngamapholisa wahle wafela khonapha esanda kwenza leli cala. Ngimele studio 7 igama lamungeza Jesus Banda.